sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 ngumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje kunobhala jikelele we MDCT umnumzana Bethnico Bebe ukhweza olunye njalo udaba emthethwandaba lokuphikiswa ukuxotshwa kwakhe ebandleni leli.
Udaba olwakuqala engalukhwathise emthethwandaba lwaluyilolo olokuthi-ke umaqhuzo wabhala incwadi esithi senzasibenzile. Sitho njalo ke wayengalandelanga umthetho i-constitution ye-MDC, yena enguye kanye othi yena ulandela i-constitutionalism.
Abatsha bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa Chinoyi namhla benqabele abasekeli bebandla le-MDCT ukuthi beqhube umhlangano kulindawo. Umhlangano kamongameli Emerson Mnangagwa lamakhansila awesifazana ubikwa usuzaqhutshwa minyaka yonke.
Njalo unanzelele ukuthi khona khona umhlangano lo uqhakathekele ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona kuhlanganiswa omama kuxoxisane labo. Unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele i-government at local level uhamba kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lwe umsakazo. Abatsha bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa Chinoyi namuhla benqabele abasekeli bebandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe ukuthi beqhube umhlangano kulindawo belungiselela umbuthano walo omkhulu e-Extraordinary Congress kuyeyonale inyanga lapho elizakhetha khona umkhokheli. Isiphathamandla sabatsha kuleli bandla umnumzana Richard Viterenew utshele iStudio 7 ukuthi labo ababekubandla leli ngomnyaka ka-2014 yibo bodwa abavunyelwayo ukuthi bebe kulindawo. Lokhu kugcizelelwe isiphathamandla se-MDCT eMashonaland West umnumzana Gift Khonjana. Ngakwelinye icele ibandla lezanu-PF lithi lilokhu liqhuba ukhetho lwezigaba olwama-district lapho okubikwa kule ngxabangxoza ngoba amalunga aleli bandla esethesana amacala okuqelibezela. Kusenjalo owayengunobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi usemangalele njalo ibandla le-MDCT emthethwandaba. Asizweni echasisa ngalolu daba.
Engithanda ukuthi ngutshele abalaleli ukuthi udaba olwakuqala engalukhambisa emthethwandaba lwaluyilolo olokuthi-ke umakhuphe wabhala incwadi esithi senzasibendile. Sitsho njalo-ke wayengalandelanga umthetho kumbe ngithi i-constitution ye-MDC, yena enguye kanye othi yena usilandela i-constitutionalism. So ngase ngikhweza-ke lolo daba emthethwandaba ukuthi luyehlaziywa umthethwandaba. Olwesibili-ke engingakuchazisa ukuthi-ke uthe engakaze alandele lokho engangikuhambise emthethwandaba wasebhala-ke enye incwadi eyokuthi athi yena esengixotshile ephathini, njalo futhi kazange alandele umthetho kumbe ngithi i-constitution yephathi esenza lokho. I-constitution yephathi ikubeka sobala ukuthi umuntu nxa exotshwa ephathini uyatshelwa ukuthi uwoneni, njalo abesetshelwa ukuthi ukuona kwakhe kuphambanise usection bani we-constitution, njalo asebizwa-ke akhulunywe laye kungakaze kufike esibangeni sokuthi umuntu uyaxotshwa. Konke khonokho kakwenzakalanga. Osokumangalisa ukuthi yindaba izinto zethu sezisenzakala engani ukuthiwa sesisenza njengezanu eyathatha umbuso ngekhulu.
Izizathu zakho zokuphikisa ukuxotshwa kwakho yiziphi? Njengoba sezwa abanye bakho besithi awulandeli iziqondiso zabo, njalo kuvotwa wabuya labanye abantu ukuthi kuzovotwa abangekho ebandleni.
Iziqondiso zebandla sithandekile zibhalwe ku-constitution yebandla. Kasizo ezisuka engqondweni yomuntu ukuthi ungaba ngumkhokheli kumbe ube ngu-acting president susiba lezakho iziqondiso. Iziqondiso zebandla zibhalwe emthethweni. Okwesibili, labo abathi bona ngabuya nabantu abangafanelanga ukuvota, shua, kambe ngingaza labantu njani? Ngoba okwakuqala ayisimi engasenze i-accreditation yayingenisa abantu. Okwesibili, abantu ababevotiswa yi-independent electoral commission eyakhethwa nguye ukhuphe okwesithathu yibo ababengenisa ke abantu labo so mina labe ngabuya labo bengobani ngangibathwele ngani babe ngobani ba ababatho amagama abo okubuya kuhlungu ukuthi ke laba abafowethu sebesebenza njengezani izani siyazi ngamanga izani siyazi ngobuqili izani siyazi ngokuriga labo sebesenza into efana nayo kulusizi ke konoko yikho ngisithi naye umthetho ndaba akuye ukuxazulula lokho
bathini abanye bakho ngalolu daba njalo ubona luphumelela yini sesibona ukuthi insuku zokuthi kube lomhlangano lo omkhulu oy extraordinary congress ye MDC lulokhu lusondela
okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi sikhuluma ngokuthi kule extraordinary congress extraordinary congress ibizwe kumbe iyenziwe ngumthethwandaba so into zethu zonke ke esifuna zilungisiswe ezingalandelanga iconstitution yebandla zizabuyela emthethwandaba njalo nxa kuyikuthi umthethwandaba ukhangela ukuthi abantu bephule isisekelo sombuso wabo esebandla mbona ngani udaba lami luzaphumelela kakhulu
lo ngumnumzana Abednego Bebe ophikisa ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi sokubhobhe umuntu oyedwa eManicaland ngenxa yegcikwane le-COVID-19 njalo sokulabanye abangamachumi ayisithiyangalombili lanye 81 asebehlaselwe yileli gcikwane abangamachumi ayisikhombisa lambili 72 bengabedolobheni lakobulawayo esikolo sedadaya ezweshabani abafundi abangamachumi amathathu lambili babikwa sebehlaselwe i-COVID-19 lokhu kwenzakala igcikwane leli lilokhu limemetheka emazweni afana lelemelika lebhilithani lesouth africa usikhwica mfundo udokotela Solwayo Ngwenya uxwayisa abantu ukuthi bezivikele kuleli gcikwane
lapha igcikwane leli lokhu libamba lisiya phambili ngoba lapha iBulawayo leMatch North leMatch South lezi izindawo zilabantu abaningi abasebenzela elizweni leSouth Africa yikho kuyabuya impahla eziningi labantu bayahamba kakhulu becross border vele bebekwenza isikhathi lesi yikho okwenza ukuthi inani leli liyephezulu ngoba eSouth Africa umkhuhlane lo uvimbile kakhulu njalo hayi usuka lapha ukhanya uzaqansa uhambe kwezinye indawo asikho ukuthi iBulawayo izahlala iyeyodwa ebanjwe umkhuhlane lo panjalo kobulaya abantu kade sibaxwayisa abantu kukhanya kabalaleli sibabona behamba nje bengagqoki kuhle amamaski kabalandeli into zabo curfew bayayenza amaphathi behambe emachurchi behambe ema-wedding lakuma-funeral bayabegcwele yikho bayaxwayiswa kakhulu ukuthi belalele nxa kukhulunywa
ungagcizelela ukuthi abantu beziphathe njani ngalesi sikhathi ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane kanye lokuthi sesibona ukuthi liyamemetheka njalo eSouth Africa i-second wave kungathinta njani lokho eZimbabwe
umkhuhlane lo mubi kakhulu ugcikwane leli ngoba alila akula ukuthi singalelapha ngani njalo asikazuzi lokho okuthiwa ama-vaccine la asephiwa abanye abantu emazweni yikho abantu kumele siziphathe khona lokhu ebesikukhuluma ukuthi abantu bengaze bahlangana kabe baningi behambe endaweni lapha ababephefumulelana bakhona beseduze bagqoke amamaski ngendlela eyiyo bevala amakhala lomlomo begeza izandla yikho kodwa esilakho kuphela bengaze bahamba besiyagcwala emngcwabeni yabantu begcwala emtshadweni begcwala emaphathini hhayi lokhu kubi kakhulu njalo kwakathe sinzama ukuxwayisa abantu kakhulu ngiyabancenga ngoba umkhuhlane lo ubuya okwesibili sufikile njalo e-South Africa lapho ukuthi lapho abantu bakithi abawunompola khona kakhulu usubulala kakhulu lomkhuhlane awusafana nendalwane wawukhona ngo-March njalo nxa abantu bengananzelelanga uzabe uzasitshaya kakhulu lomkhuhlane usibulale ngoba ulamandla kakhulu yikho abantu bayaxwayisa kakhulu ukuthi omunye lomunye alalele okukhulunywayo siyabonga
lowo ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya oyisiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital sixoxelaye ekobulawayo izindaba zithi umthetho omutsha ozalawula indlela yokusebenza kwazo oyimedia practitioners law kumele ukwenze kube yimfanelo ukuthi abafuna ukuba zintatheli izindaba babe ngabantu abafundileyo lokhu kuphume emhlanganweni wobuqoqo inhlanganiso yemedia institute of southern africa Mr. Zimbabwe umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo
inhlanganiso yemisa Zimbabwe ithi Injongo yalomhlangano ibinge ukuthi izizwe lemibono yentathele izindaba ngendlela ezifuna ukusebenza ngayo umthetho lo ungakakhwezwa kulabo abazawuloba kanye ledale leparlamente. Umthetho lo ukhangelele ukudala umahluko phakathi kwabaqhuba umsebenzi wokuhlekisa abantu, abenza umsebenzi wokuthumela indaba ebulenjini be-intanethi kanye nabafundela ngokupheleleyo ukuba zintathele izindaba. Intathele izindaba ezikhulume emhlanganweni lo ziveze ukuba ngazithokozi ngendlela umsebenzi wazo okhangelelwa phansi ngayo ngenxa yalabo ababhala indaba ezingamanga. Intathele izindaba esebenza izimele uJerry Zingwevu uthi kumele abantu abafuna ukuba zintathele izindaba bafunde.
Nangombono wami ngithi mina nxa vele ungazangeqeqeshe ungazangufundele ukuthi ube yintatheli izindaba ngeke kwenze ukuthi uthiwe uyintatheli. Unganikwa lawe ithuba lokuthi ubhale kumbe ngenze impila kahle ngenxa yokuthi kumbe udokotela usiswa yilawa singathi bacubungula kumbe athi ngathi ngama-analyst ngesikhiwa.
Umhleli wenhlanganiso yenewzimbabwe.com uNkosana Dlamini ugcizelele wathi ukufunda kwenza intatheli izindaba ziqhube umsebenzi wazo ngobuciko obukhulu.
Nzima kakhulu, ikakhulu sisikhangela isikhathi sakathesi sokuthi umuntu wonke olefoni, umuntu wonke olekhompyutha, umuntu wonke njalo uyenelisa ukuthi athathwe umbiko awuhambise. Sikhangela abantu abanjengabo Jonathan Moyo, o-Alex Magaisa, sikhangele njalo labenza okokuhlekisayo lokho esingathi ngamakhomedian. Sebekhona ezindabeni zokusakaza zokuthapha indaba, yibona abantu asebethethe over into zemedia. So esikubonayo thina njengentatheli ukuthi hayi sifuna ukwehlukaniswa lalabo bantu, thina sazakala njengabantu abahamba isikolo.
Umthetho lo uzakwenza kube logaja lwe-media council oluzabe luhlola ukusebenza kwentatheli izindaba njalo lukhuza labo ababhala indaba ezingasiqiniso. Utafatsa Chikandi wayintatheli izindaba uthi umsebenzi lo akumelanga wehlukanise phakathi kwabafundileyo labangafundanga.
Asizameni ukuthi labo sibanaye sibabone bona labo abanyela imfanelo zakhona zokuba ngama-journalist, ngoba kwesinye isikhathi lalesifundiswa ukuthiwa i-watchdog role ku-journalist. I-watchdog role uyakwanisa ukuyenza njengomuntu even ongasoyi-journalist kodwa elesencedile ama-citizen. So engingakutsho ngamafitshane ngokuthi ye i-journalism kayingeni ngabantu abalemfundo zakhona eze-journalism, kodwa njalo asingalahleli ikhashana labo abangelazo.
Umthetho we-Media Practitioners Bill ngomunye wemithetho ezasetshenziswa ngemva kokuqunywa phakathi komthetho wawukhona we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Umthetho lo ukhangele ukuba khona ngomnyaka ozayo kule nkuthazo yokuba uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu. Uhulumende uthi ubeke imithetho le lenhloso yokuba uzulu akhululeke njalo athole imibiko eliqiniso eyethulwa ngabantu abazi umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Donald Trump weMelika uthi udane kakhulu ngokuthi idale eliphezulu ele-Supreme Court alinqumanga ukuthi kubuyiselwe emuva, ukuthi kanqobanga kwamanye amadolobho eMelika. Abaxhasa umongameli Trump ligqwetha le-Texas umnumzana Ken Paxton, abanye abameli kanye lamalunga edalele House of Representatives alikhulu lamachumi amabili lasithupha i-126 abakade befuna ukuthi idalele Supreme Court limise okwesikhatshana ukuvota kwe-Electoral College kanye lokuvota kwabantu ngomvulo. Eloba enkundleni yakhe ye-Twitter izolo ntambama ngemva kwalesi sinqumo, umongameli Trump uthe idaleleli alilasibindi njalo alilalwazi. Idale le-Supreme Court izolo lilahlele khatshana isicelo ebesivela edolobheni le-Texas esokuthi livume ukuthi impumela yokhetho emadolobheni amane lapho umongameli Trump anqotshwa ngowayencintisana layo umnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats ayiqondanga ngoba waxelibezelwa. Idale le-Supreme Court lithe idolobho le-Texas alilalungelo lokumangalela awe-Georgia, Michigan, Pennsylvania le-Wisconsin lapho umongameli Trump athi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo. Njalo indawo lezi azitshengisanga ukuba le ndaba lalolu daba. Abasekela umongameli Trump abe-Million Mega March babikwa bebesithi baqoqa ukutshengisela edolobheni le-Washington DC lamhla. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi zilethemba lokuthola isivuno esithe xaxa lonyaka kulandela ukuna kwezulu endaweni ezijiyeneyo zelizwe kuyonale iviki. Lanxa iningi lisakhala ngentengo ephezulu yenhlanyelo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi ukuna kwezulu lonyaka kuyathembisa njalo zilakho ukuthi zithole okokudla emasimini ngemva kweminyaka yendlala. Umnumzana Willis Gumbo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North uthi ngokubona kwakhe isimo kazisoze safana nalanyakenye lapho izilimi ezatsha khona wavunwa amajodo kuphela.
Lapha lo nyaka sibone ngani kuzaba nobubelo ngoba sibone lapha phezulu lapha emkhathini kuyatshengisela ukuthi izulu ikhona. Usuku umleyo sibili walima hayi kuzatholakala okungamagugugu okuthize. Uhlupho lukhona inhlanyelo iyasishotela ngokuthi vele sesijala ukuthi uhulumende ngesikhathi sokulima sinike inhlanyelo ngathi xaxa lo nyaka kube lenhlanyelo lulutshwana kokungama 2 kg ngoba vele yona umthetho wayiyadura njalo ayikho.
Unkosikazi Lacy Moyo oyisakhamuzi ensindi uthi uhlawule umnikazi wethalakitha inkulungwane zemali yamarandi ngoba engelampahla zokulima.
Mina ngilime ngethirekitha kade ngingelanto zokulima ngalimela ithirekitha. Bazi uye emuntwini nxa ungelamali uyayenzani njalo kuthi ukuzuze konkani ongalima ngakho akukho awuzuzi lutho besingathaba ukuthi sincediswe.
Unkosikazi Yepi Mshado esinye njalo isakhamuzi sensindi sikhala ngenhlanyelo engamiliyo.
Kona ngaba ngcono ukuthi nje into kaNkuluNkulu antila lapha engama khona kodwa nxa kungaqhubeka kunje sithi kungaba ngcono kodwa inhlanyelo zezenzi sasihlupha ngokazimili lokho silima siphinda siqaphangela sisenzani kodwa hayi ngomusa nje lingana lokho lisithonta njengakhona kusibona ngani singasizakala kakhulu.
Umnumzana Mbereki Nuku uthi wafika ensindi ngomnyaka ka-2003 njalo ufuyisa izulu line lonyaka wenzela ukuthi izakhamizi zithole ukudla ngoba ezitolo zokubiza kakhulu.
Ngaleyo minyaka sanzofika lapha izulu lalisina njengakhona kusibona hayi kuyathembisa ukuthi singalima pho sesivuna lokuthi ngabe kuyavuna ukudla lokhu singazisa kuthenga ngoba xa sizodura ukudla kutho ukuthi impilo vele kayisekho wena ungela mali yakhona yokuthenga njengabantu basemakhaya imali siyithola nzima iyamilitshana isahambelana le ntengo ezikhona ezitolo ngenxa yakhonoku kuyoba kusihlupha ngoba lezifuyo nxa uthengisa siyazi le mali elutshwane kodwa intengo ezitolo zinjani ziphezulu ukunqa le nkomo yakho nombuzi yakho ebingasahambelana nentengo zakho usuya kuloku kuthengisa buthumuthumu ukuqedisa ibayo zami uthenga impuphu.
Unkosikazi Diana Banda ngomunye wezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo ngohlelo lukahulumende legatshompo njalo uthi uyasuthiseka ngalokho akubona emasimini.
Ngiyakuyikuthi sime kuhle sibona ngani umlimi ungani usizile. Thole inasingela umumbu ngazothola amabele ngazothola indumba lifetala yayisi alimbona ngile dodi ngibenzama sibili ngiyabona lapho engafaka khona kungani kuyasuthiseka.
Inani lenkomo elibulawa indlala likhangelelwe ukuthi lehle lonaka ngoba inkomo ebesezicuba ngenxa yendlala seziqinaqina njengoba utshani sebuhluma. Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi izulu line kuhle lonyaka okulakho ukwehlisa inani labantu abahlasele indlala kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda nung-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula umbuthano wamakhansela angomama abahlangane eVictoria Falls nomongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe ukuqakatheke okunganani lomhlangano?
Talibonani, igama lami ngosikhululekile Moyo, ukhansela okaward 17 koBulawayo. Umhlangano lo ebesilawo eVictoria Falls ubuqhakatheke kakhulu ikakhulu kithi omama abangamakhansilas siubona uqhakathekile ngoba bese siyaxoxisana lomongameli welizwe lethu ukuthi sikhulume ukuthi kambe uyakuzwisisa kumbe uyakubona yini esihlangana lapho singabomama njalo uyananzelela yini ukuthi ubukhokheli ku local governance bulutshwane obabomama iyehlile ngoba siyananzelela ukuthi sisukela ku 2013 kube kathi 2018 inani ipercentage eya representation yabomama ku local government ibisehla ayikhuphuki. Ngakho sikunanzelela ukuthi singakhuluma sikhatshana singamqondi. Sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi singabomama bonke kancilla sihlanganiswe ndawonye simcele ukuthi azolalela izikhalazo zethu ezwe ukuthi siyananzelela njalo siyakwazi ukuthi constitution yethu iyakuvumela ukuthi kube ne 50-50. Sixoxisane laye sakunanzelela ukuthi laye ube ngakucabangeli uthe into yokuqala ukuthi ayizwe ukuthi kuyahlanganiswa amakhansila angabomama. Ngakho lathi sizizwe siqhakathekile ukuthi laye usukumile wabuya kithi wazosilalela sikhuluma izikhalazo zethu. Angiboni ukuthi kungabe kulicala kumbe ngathi kudlaliswa imali. Bekungumhlangano oqhakathekileyo ngoba lathi singabomama sithole ithuba lokuthi sizwe sihlanganise imibono yethu sinanzelele ukuthi inhlupho zethu ziseZimbabwe ziyafanana. Ikanti thina sifisa ukuthi sibe baningi ngoba ama-issues e-local governments athinta thina singomama kakhulu. Yithe sihlangana lenhlupho zonke ezikulocal government.
Yiwaphi amazwi ongathi ayinkuthazo aphume kumongameli njalo uwasekela ngani kule nhlelo yini ezikhona?
Amazwi ayinkuthazo avele kumongameli welizwe usitshengisele ukuthi ujabulile ukuthi ngomhlangano wokuqala ukuthi abe lawo ihlanganisa amakhansela ngomama. Njalo wathembisa ukuthi sicelo sethu ubekhangelele okuphezulu and thina sicela okuncane ukuthi singezelele ukuthi omama babe khona. Njalo unanzelele ukuthi khona khona umhlangano lo uqhakathekele ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona uhlanganiso omama kuxoxisane labo. Unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele i-government at local level uhamba kuhle ngamazwi athi khulunywa nguye lawo. Okungenye into eyenza ukuthi sinanzelele ukuthi hayi uzwile izikhalazo zethu.
Bekunjani ukuhlangana lamanye amakhansila kwamanye amadolobho lixoxe ngokuningi yini?
Bekukuhle kakhulu ukuhlangana kwethu singamakhosikazi siyibukhokheli be-local government iZimbabwe yonke. Sixoxa sinanzelela ukuthi inhlupho ezikozwimba nenhlupho ezikobulawayo nenhlupho ezise-Bushbuckridge futhi ziyafana ezabomama. Uhlupho esilalo kuma-councils ziyafanana. Ngakho kube yithuba elihle solokuxoxisana njalo sinikana imbono. Sinanzelela ukuthi kuqakathekile sifundisana lokuthi kwezinye indawo bayenza njani ukuthi banxa behlangana lohlupho olunje baluthini. Sikubone kuqakatheke kakhulu okuyinto enhle.
Liphethwe njani khona le efolosi njengamakhansili?
Siphathwe kahle kakhulu. Sikunanzelele ukuthi lathi siyingxenye yegovernment yaseZimbabwe. Sizizwe siphakamisiwe ngoba konke MP abakutholayo nokugcina nokuphathwa kahle lathi basiphathe kanjalo. Asitholanga ithuba lokuthi sivote sindawonye sibona indawo kodwa iqiniso ukuthi besibaningi kakhulu besithi singaqeda sichitheke ngoba sisabela ukuthi singangezelela kumbe sigcine sithole umkhuhlane we-COVID-19. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo over Ward 17 kobulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama ngontungami linkomo yimi engisiphetheyo lamhlanje ngoba ijaheli dala uChris Gande uyaphumula. Ngihamba leqembu lemagwaba in the pioneers lo nice lethu le idlalade elitsha. Oh my God. Oh. licula likwele South Africa kodwa litavuka echolocho. Ngamukele umholi walo uChristopher Moyo.
Mr. Ngomo sifinyelele kubo bonke abantu esifinyelela khona ukuzwakala. Umagwaba and the Pioneers liqembu lasecholocho endaweni yakomakhaza elijabulisa abantu njengomculo werumba elike lafika ngengoma ebisithi ukubuyisana reconciliation ngo-2016 laphinda ngo-2017 laziletha i-CD ekade lesihloko esithi sezimbonga ngobulongwe. Lamhlanje nje sifikile njalo sizolijiyela icwecwe elitsha elilenhloko ethi ucakide sechelesile.
Idlalante leli lilengoma esiyisishiya ngalombili ezigoqela yona eyisihloko salo ethi ucakide sechelesile kuphilwa njani. Inzwa bethi amahlathi kanye lale ethi iphupho. Kuphilwa njani isola amapolisa izikhohlakali njalo aphatha abantu ngochuku. Ukuthenga idlalate moyo balithola njani?
Okwamanje lisatholakala yithi ngo ngokuthi uplace i-order yakho sikulethele lona ikakhulu endaweni ezilapha eGoli enombolweni ezithi 08132 85906 nakwezinye futhi inombolo ezithi 0747941197. Uyathintana lathi sikulethele lona lapho okhona.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Abalandeli abahlale besazi ukuthi baligugu eqenjini lemagwaba and the Pioneers, ama-Pioneers amahle. Noma kunzima kangakanani sizozama ukuthi sihlale kancane kancane sibaphakela esilakho. Sisayibambile ucakide sechelesile lonyaka.
Sibongeke uChristopher Moyo leqembu lakhe lemagwaba and the Pioneers. Ngokuba kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Yebo-ke umculo werumba ovela kumagwaba and the Pioneers bona uphuma kudlalade labelithi ucakide sechelesile. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.